iphela iqiniso ukuthi abantu abenera babe khona isekelo sombuso sibhalwa esichazisayo ukuthi umuntu munye namunye ulemvumo yokutshengisela ngendlela elokuthula. Lokhu kube ihamba besiyacela imvumo kuzana uPF abasuze banikwe imvumo. Bona kabangena emgwaqweni batshengiselayo okubuyayo kuyabuya. Lokhu kuthiwa khona bayaphila umthetho, umthetho ongephuliwo, umthetho wesikele sombuso. Lowo kabekwephuli, bayephula umthetho lo wephosa ayipha wezana uPF. Bengadlalisi isikhathi becelana becela izana uPF ukutshengisela. Yiwo umbono wami lowo.
Kodwa-ke sike sabona kusethulwa isinqumo sokubana kungatshengiselwa. Manje abantu babeyatshengisela njani khona kule sinqumo siyomthethwandaba esitsho njalo?
Yikho phela engikutshiwo ukuthi vele antsho sokutshengisela ukuthi vele akusela muntu atshengisela ngoba vele wavele wafaka i-blanket umthetho wokuthi akusatshengiselwa. Abantu thina abantu bayayikhothi, ikhothi yathi kakutshengiselwe yisisebe sombuso sitsho njalo. So yikho mina ngisithi khona bengabe lokhu bebiyela kusathane besithi sicela usithengisele iBhayibhile ngokuthi akhiphe amapheji. Kabangena emgwaqweni abahlangana lakho bahlangana yikho phela kwaba le-Soweto uprising ngoba le mvukele Timbrink. Awuhambi siyacela kusathane usithi akungithengiseni iBhayibhile. Ubuthutha engibonayo abantu benira labantu beposition ye umbono wami isele ngabahambi bephethe isele zimbutho emgwaqweni besithi loyo ngaze bathela intuthuvazi bathela intonga akulandaba ngoba sebetshengisele ukuthi bona bayazi ilungelo labo.